Lihlelisiso yenziwa ezigabeni zonke zelizwe, lugatsha lwezempila kahle, luphathisana lohlelo lweUniversity of Zimbabwe and University of California San Francisco Collaborative Research Program, ngenhloso yokudingisisa inani labesifazana elikhipha izisu, eliza ezibhedlela ukuzokwelashwa ngemva, indleko, inani labafayo, lelizithwala lingajonganga. Unkosazana Qondile Dube osebenza labesifazana abadlwanguliweyo, uthi lolu phenyo luqakathekile ngoba baningi abesifazana abafa bezama ukukhipha isisu lendleko yokwelapha labo abasinda ekundlela zokwenza lokhu okungaphandle komthetho.
Iministri yona ngokwayo, since umuntu kumbe uyaberetshiwe or elokunye kumbe incest, ethatha isikhathi ukuthi aze abhothe kuze kufike isikhathi sokuthi khona maybe kuyabe ungasikho sefo ukuthi agcine se-abhotha okungalimazi umntwana la. So kungcono iministry iyenze indlela zokuthi khona kungaba quicker, kumbe ungathatha maybe ama-months anjengabo one first month, yiyo engani isefa for ukuthi umuntu angikhona abhothe.
UMadube uqhubeke ethi uhulumende kumele ananzelele ukuthi lapho wesifazana ethatha isinqumo lesi esibeka impilo yakhe engozini, kutsho ukuthi kuyabe kulezizathu ezimqoka ezenza athathe leli nyathelo.
I think mina ukuthi vele generally ukuthi maybe ukwenza i-abortion ibe legal, it's one thing appropriate, because baningi abantu abangagcina abantwana abangakwanisi ukuba support ngoba umntwana kuqakatheke ukuthi lapho ekhula umnike everything ayineedayo. So nxa if you think you have all the reasons to say mina ngikho capable ukuthi ngigcine umntwana and lo ngiyabe ngila at that time, ku-right ukuthi abantu bavunyelwe ukwenza uku-aborta.
Unkosikazi Priska Spindi osebenza kwezempila kahle uthi lolu ludubo oludinga ukuxwayisiswa ngoba asemaningi amantombazana akhupha izisu eZimbabwe ngenxa yokuswela ulwazi ngokuvikela ukuzithwala engakazimiseli.
EZimbabwe kulohlupho sibili lwabantwana between 13 to 18 years abale-abortion. Ikakhulu ngibona ngani abantwana laba balohlupho ngenxa yokuthi bahlala khathana, especially emakhaya kumbe singathi endaweni lezi ezirisekiliweyo ungananzelela, eziningi zakhona zilama-clinics. And imfundo ukuthi abantwana laba bathole imfundiso kuba nzima ukuthi bayithole imfundiso.
Wengeze ethi kugcina kudalela uhulumende indleko enkulu ekwelapheni abesifazana abakhiphe izisu.
And abazali esikhathini esiningi bakhangela umntwana lowo esegula sebezama ukuhambisa esibhedlela. Esikhathini esiningi kuyabe sokungasasizi ngoba abantwana abanjalo bafika besifa. Kumbe nxa engazange afa umntwana nalowo ufike wasizakala, kwesinye isikhathi inzalo ihle ivaleke khonapho ukuthi even esefuna eseyendile kumbe later on in life esefuna ukuthi asizakale, uyabe engasakwanisi ukuthi abe labantwana.
Osakhulayo unkosazana Runyararo Makhombe uthi lapho kusenziwa lolo phenyo kumele kukhulunyiswane labasakhulayo abayibo abalenani eliphezulu elizithola likulolo dubo.
Umuntu angakwazi ukuthi ama-contraceptives angawasebenzisa like ama-condoms or ama-morning after or ama-family planning pills nxa ngelakho khonokho, and then mistakenly ebesezithwala. Definitely umuntu angkhona abengakabi ready, esingabantwana abakabi ready ukuthi bestarte ama-families abo, and maybe they just want to have sex just for fun and whatever reasons they're based on of having sex. Bona sebecabanga ukuthi nxa bengazithwala abakabi ready, becabanga ukuthi umama ngapha endlini, what's going to happen, becabanga ukuthi angabi ready ukustarta ifamily and all that, then they think the best thing that they can do is to abort umntwana wangkhona.
Lanxa kunjalo bakhona abangavumelani lesenzo sokukhipha isisu abathi lokhu kufana nje lokubulala, abafana lesakhamuzi unkosikazi Felicity Moyo.
Mbona ngathi i-abortion ayikho right, kumele siyekele umthetho onjalo because kuyabe kubulala umphefumu lo muntu oyabungela cala. And i-abortion vele ayilungelanga umuntu wesifazane ngoba uyakwanisa ukuthi afe during the process.
Lokhu kusekelwe ngokholo lwesiKristu uReverend Hussein Sibanda othi owesifazana kumele abe lakho ukukhupha isisu lapho impilo yakhe isengozini kuphela, hhayi ngenxa yokudlwangulwa ngoba usane lufana laye alulacala. Okudingakalayo yikuthi athole akhulumisana labo bemnika isifindi umntwana angabulawa, kuthi lalapho esebelethile uhulumende aphathise ekukhuliseni leyo ngane.
Loba isenzo esiyabe silethele umntwana singasithandi, kodwa umntwana lo ngumuntu okumele athande, odalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, ngakho akumelanga akhitshwe. Okwesibili, kuyamele njalo kulungiswe indlela laba abakhangele ezempilo zabantu okuhulumende kugatsha lukahulumende kumele kulungiswe ukuthi kuchurchise ukulungiswa amaphepha kwenzela ukuthi nxa ukuzala ngokubelethwa komntwana kungenza ukuthi umama agcine esifa ikho lapho ke usungakhanyelwa khona ukuthi maybe kube le yini indlela esingagcina impilo lomphefumulo kamama.
Umthetho we-Termination of Pregnancy Act uvumela ukukhitshwa kwesisu nxa sibe khona ngenxa yokudlwengulwa kwesifazana emithiswe yisihlobo segazi nxa sifaka impilo yakhe engozini kumbe nxa usane oluzazalwa lugogeke okokuthi aluzukuphila impilo ekhwabithekayo. Okwakhathesi kulabesifazana abangaba zinkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 elibulawa yikukhipha isisu kuthi phose ikhulu lenkulungwane i-80,000 likhupha okungekho emthethweni ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Sibanda.